Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Kulaba phathi intambo bakahulumende abasa New York lapho abakhulumisana khona labo somabhizimusi ngokuvula amafekitali kwele Zimbabwe. Omongi labo mongingazi bakhalala umsebenzi eZimbabwe. Ilizwe leBotswana lithi lizasekela ukuphenduka kwele Zimbabwe kunhlanganiso yamazwe ayengaphansi kobuso weBhilitani eCommonwealth. Ibandla lezanu PF lithenga imota ezilentengo ezikhuphukileyo ezisasetshenziswa ukukhankasela ukhetho oluzayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eHillbro, Beria, Leyovo, eJohannesburg kwele South Africa zithi uhulumende wakwele South Africa kumele abophe amasela avela eZimbabwe asebathwalise nzima. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa imikankaso yokhetho oluzayo ngesikhathi amabandla asengena kuZulu edinga ukusekelwa. Ku-Live Talk lamhla sihlolisisa okwenzakala ezibhedlela lapho omongi labo mongikazi bakhalala khona imisebenzi. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.